tinoku sikarisire umyaka sisakhanyele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umyaka ka-2025 but sukarise kuhle sisebenzelana kuhle ne-council as we agreed ukuthi khona sifuna lokuzisanithi koBulawayo ukuthi sibone abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa ibhayelo besebenza izinto ezisemthethweni although usagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale i-tax so thina ezi amagroup ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani so sihamba kuma-ward sifundisa kanye nezimra ukuthi i-tax imi njani
bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonokho nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo kodwa uzithengisela amamengo akho amakhabiji lokunye kwamele ubhadale njani umthelo we-tax bayalitshela yini
hayi bayasitshela bathi ezilongu usungene kubhizinis i-tax kumele uyibhadale and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit i-profit itholakala nxa usebenzile nxa ungasebenzanga wasela i-profit kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo so you record ukuthi nil return i-government iyakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit abangakufuniyo yokuthi uphunga uthula wena usithi ngusomabhizinisi but nxa ungubhizinisi zilithi khona lokhu ungathola i-profit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola kugovernment ngoba imali phela kumele isebenze elizweni so abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hhayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi nawe usunelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax so kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha be-under maybe city council ngithi for example abaphiwa amabhizi city council okuthi kugcinwa ubhadala i-presumptive tax i-presumptive tax indle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube ne-profit or awubanga ne-profit i-government iyafuna imali ngoba izakutshela ukuthi usemsebenzini but nxa uzinikele wena ngokwakho warejista and ukurejista kuzimra it's just free you just log in lokhuzeni yo-ID number then usuphiwa i-registration number ezabusebenza ngayo nxa utholile nawe sufila-ke ifom yokuthi hhayi this month ngitholile lama kuyi-profit kwemalini kwe-10 cents ku-10 cents liyana sebekukhalkulethele ukuthi hhayi lawe ibhadala-ke lawe i-0.2 cents kumbeni yimalini iyancedisa and futhi kuyenza kube kulula ngoba ukwenza kodali nxa ukwanisele ukuthi usebenze so ngezinye indlela sebeli abantu bezimla bengayehla sebeli phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu bone ngathi kuzaba lotshintsho ekuthini imali zezimbabwe zingalahleki.